Eminyakeni ngamathumi amathathu lesikhombisa 37 years edluleyo iZimbabwe ibingakazi ibe nomunye umongameli ngaphandle kwamnumzana Robert Mugabe. Lokhu kutsho ukuthi ayikaze ibuswe ngelinye ibandla ngaphandle kweZANU-PF. Ukwehla kwamnumzana Mugabe esihlalweni kungena umongameli Emmerson Mnangagwa okwesikhatshana kusalindwe ukhetho kuvuselele ithemba labaningi lokuthi lolu khetho luzaletha ibandla elitsha lo mongameli omutsha ikakhulu nxa ukhangelwa ukuthi ukuphuma kwamgabe kwathi yayiZANU-PF idabukene phakathi. Kodwa-ke ngokusondela kokhetho intatheli yeZimbabwe umkhululi Chimoyi uthi leli themba liyatshabalala.
Bebebhekele kakhulu ekulweni bebanga izikhundla nento ezikanjalo, kwasekuba nenkinga futhi yokubana i-opposition ilahlekelwe ngumholi wayo uMorgan Tsvangirai onguwe obekade ebambile obengakhona ukuthi ayenze amathuba abo amaningi kubana bewine.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Gideon Sithanga uthi kusobala ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iZEC isebenze ngendlela ezisolwa ngabaningi. Lokhu kulandela inqwaba yezikhalazo zamabandla aphikisayo ngeZEC ngokukhanya zingena endlebeni eziqanyelelwe izikhoni.
Kunzima ukuthi kuzenzakalani ngenxa yezizathu eziningi esizaziyo lesingazaziyo. Ukunqoba kwamabandla aphikisayo kuzaba nzima kakhulu. I-ZEC ilubambe kutshapha lolu khetho kwaqubuka imibuzo eminingi nge-voters roll. Ngibafisela ukunqoba, kodwa ithemba alikho.
Ngakolunye uhlangothi abanye bathi ukwehluleka kwebandla le-MDC ukumanyanisa icele elisekela unkosazana Thokozani Khuphe lelisekela umnumzana Nelson Chamisa sekuhle kwalingcwaba leli phupho ikakhulu nxa ukhangelwa ukuthi MDC Alliance yehlulekile ukukhanga amabandla aziwayo alabantu azitholela nje lawa afuna ukuzabela inhlanhla. Omunye wabasunguli be-MDC umnumzana Solomon Chikwero uthi uhlupho alukhe kuthina amabandla aphikisayo kawenelisi ukunqoba kodwa lusekuqilibezeleni okwenziwa iZANU-PF.
Nge-alliance kuyina izowina but ukuthi iZANU freely izoba nikhiza ipower angakubone lokho. Ma sizokubona sizoqala lo Emmerson Mnangagwa but uMnangagwa wafunda from uMugabe.
Unobhala jikelelwe ebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngabutho Mabhena uthi kusegcekeni ukuthi loba MDC Alliance inganqoba ekhethweni uhulumende kamnumzana Mnangagwa osegcwele abebuto ezikhundleni eziphezulu ngasokavume ukudlulisela phambili intambo zombuso.
Akujwayelekanga ukuthi abantu abathethe umbuso bewuhluthuna bafaka impilo zabo engozini, befake amatank emilitary bese bethatha umbuso lo bawunike ama-civilians. Yikho-ke kasibone ukuthi amabandla aphikisayo anganqoba ekhethweni oluzayo.
Loba kunjalo umeli we-MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Austin Moyo uthi bandla lakhe lizanqoba loba kanjani.
Njengoba kuyiwa nje okhethweni ngomvulo awami amathambo athi ezibomvu ezikhokhelwa uShamisa izona ezizohamba phambili kanye naye uShamisa uqobo lwakhe. Kwesiphelile isikhathi seZANU-PF manje kufanele kube noshintsho, abantu bake bazame omunye uhulumeni ohlukene kubonakale ukuthi ngubani ongabusa ngcono.
Umgcinihlalo webandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Bongani Halimana uthi iningi lamabandla amancane goqela izaphu basebenza katalala ukunqoba esikhundleni zabameli bedale lephalamende.
Sikhangelele ukuthi sizowina amanye amasithi, ikakhulu lawa amasithi esizothola khona usekelo ebandleni lomanyano ele-MDC Alliance. Sikhona futhi ela kumasipala, kuma-councils, siyakhontesta amasithi.
Okunye okusolwa ngabaningi yinqwaba yamabandla aphikisayo ancintisa lolu khetho besithi lokhu kuza kutsho ukuthi amavoti azatholwa libandla ebenganqoba njenge-MDC Alliance azaphunguka esemabandleni mhlawumbe angasoke athole ngisho lesisodwa isihlalo ephalamende. Ingcitshi zithi loba amabandla aphikisayo anganqobanga kulolu khetho ukuba labameli bedala lephalamende abaningi bevele emabandleni ahlukeneyo yinto engabanhle kakhulu ekutheni uhulumende athathe izinqumo ezihlonipha intando kazulu wonke weZimbabwe. Melestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.